Ekhuluma emhlanganweni wamalanga amabili oqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe okuqinisa inhlelo lamabhizimusi abontanga abathola amathuba okuzilolonga obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Larry Sosha ukhuthaze abatsha ukuthi bengasabeli khatshana.
My advice is simply don't be afraid.
Inkuthazo yami ukuthi phumani lesungula imizamo yenu. Imfundiso esiyipha abantu ngokunhlelo zethu ngeyokuthi ungafuni ukuzilinganisa nabanye abakubhizinisi olenzayo kodwa sebenza okwenelisayo. Ngobuningi obukhona emhlabeni bakhona abakwaziyo ngokwebhizinisi lakho. Ukuthi kunjalo lingancitsha namacebo ngoba akulanto entsha emhlabeni.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yalabo abangena inhlelo ze-US Embassy ezinjengeMandela Washington Fellowship, umnumzana Ben Ncube uthi inhlelo lezi sezilethe intuthuko kwabasakhulayo.
Kunabantu abatshiyana lapha, kulabalamabhizinisi abo bakhona abaku-civic space, sibaningi and sitshiyene, and ngibona ukuthi abasakhulayo bayenelisa ukuthola lo muntu ongamncedisa in all the sectors. Creative space, business, entrepreneurship, impact, wonke ama sectors lawa acovered ngabantu bonke abalapha.
Omunye walabo abakade bekulumhlangano umhleli Size Ncube yena uthi ontanga kumele bafunde ukusebenza ngamandla lokuba lesineke ukuze baphumelele.
Abantu abaningi abatsha bafundi bangahlanyela namhlanje bavuke besiyavuna, ukanti akunjalo. Ukuhlanyela kuthatha isikhathi. Ungahlanyela kumele uhlakule, kumele uqunte amahlamvu, kumele ulokhu ubuyela usiyathelela, uthatha isikhathi ukuvuna. Njalo awufuni ukwenza wedwa, kufuna ukubambisana labanye. So ngingakhuthaza intsha ukuthi masingabi lo mhawu nxa sisebenza, nxa sibambise nokuba lula, ngoba umsebenzi nxa uwandelwe ngabantu usukube lula.
Unkosana Mazivisa odabuka eCholocho eMathebeleland North owathola ithuba lokuya eMelika ngomnyaka ka-2016 uyawuncoma umhlangano wanamuhla.
Uma ngikhangela iprogram enjengeyanamuhla yenziwe e-US Embassy, i-alumni ukuthi basethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo. Abanye i-LVP abesingazani, abanye i-awe yabomama, abanye i-Mandela, abanye sihlangane bese sisithi nxa sihlangene phanaphana sesifunda sibona isifana kubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalicijisa kangakanani ubana lithole lithayindima.
Osakhulayo oloba ingwalo lokufundisa intsha ngezamabhizimusi uThabani Mlilo uthi umhlangano wanamhlanje uqonqosela ukuqakatheka kokusebenzelana kwabontanga kwezamabhizimusi.
Umbuthano nje uqakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezithiyeneyo zokuthi benze amabhizinisi abo nokwenza ama-projects atshiyetshiyeneyo lokufunda lokuhlangana kwemicabango etshiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa.
Elemelika lilenhlelo eziqondiswe kuntuthuko yabasakhulayo baseZimbabwe ezigoqela Already Academy for Women Entrepreneurs, AWE, African Women Entrepreneurship Program, AWEP, Professional Fellows Program, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders lezinye. Umhlangano wamalanga amabili oqale namhlanje uphela kusasa wenziwa phansi kwesiqoqoqela esikhuthaza ukumanyana kwabontanga ukuze bezithuthukise kanye lezigaba zabo kumbe reconnect for sustainable impact. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuTobias Mutsingwa.